okwenzakele ikakhulu ebandleni le-TCC kutshengise ukubana ibandla langkhona kalitshiyananga lesipaza shop ngoba ngabe bekulibandla elilabantu esingathi baleminyaka engu-23 ngoba it's a contested matter ukuthi lile minyaka emingaki but ibandla langkhona ngiyakwazi ukuthi abantu especially lo othungamelayo uNelson Jamisa labanye ngoba kakwazakali ukuthi kulabo bani kodwa ngezikhundla kodwa siyakwazi ukuthi abantu abanjengabo-Washman otendayo uDavid Coltart ngabantu abale over 23 years experience beku-opposition politics besingakhangelelanga ukuthi kuzenzakala khonoku kodwa ngenxa yokuthi ibandla langkhona li-structureless singathi isipaza shop ngoba kathesi umuntu esimaziyo nguNelson lalaba abafana bakhe uKristu Ostalos lofazayi so konke lokhu ngokuthi bakuthethe bakuprivatize yikho kwenzakale khona lokho akwethusi ukuthi kwenzakale khonokho njalo akwethusi ukuthi betholakale besenza nge-last minute ngoba yonke into bekungani likhasi elifihlelwe wonke umuntu namanje akula muntu okwaziyo ukuthi ngobani abangenile ngobani abangangenanga besitshelwe ukuthi ama-candidates azakukhethwa ngabantu abakhethwe ngabantu abaningi kodwa sikubonile kuwadi 3 emahatshula ukuthi owayenqobile efunwa ngabantu ngumfokamahlanga umxolisi kodwa sizokuthiwa lo phethe uthe kamfuni sikubonile e-Country Park ukuthi owayekhethiwe ngabantu ngumama uKhuphe kodwa sesisizwa ukuthi wasekhishiwe khona kuya kutshengisa ukuthi hayi bekungayisibo bantu abakhethayo njalo ukuthi kuze kukhitshwe nge-last minute bekuyukuthi yena umnikazi wekhampani ubesakhetha ukuthi ufuna bani kafuni bani so ngesizathu sokuthi isipaza shop konke okwenzakalayo kungintando yakhe lo ophetheyo umnikazi wento yikho okwethusayo ngoba ibandla elalisithi lizanikeza abantu idemokrasi akusabonisa ukuthi kule demokrasi kodwa intando yomnikazi intando yalo okhetheyo
abancintisa kukhetho lukamongameli lapha sibona kulabo nalaba abavele bekhangelelwe omnangagwa oChamisa kodwa sokubuye uKasukwere owayekubandla lezanu-PF umbona eqhuba njani engaphambanisa amavoti kaChamisa kumbe ngaphambanisa amavoti kamnangagwa kumbe uzabathathela bobabili
ngangikhola ukuthi uKasikwerere abantu abazamvotela uyabethethe kaba kaChamisa kumbe nakwanele abaka-Emerson uyabethethe abantu abangakholelwa kuChamisa lebantu abangakholelwa ku-Emerson simzwile uNelson ekhuluma ukuthi abangafuni yena balelungelo lokuthi bedinga abamfunayo so abantu abangavumelani nalokho akwenzayo kuyabe akula muntu ongasola ukuthi kungani behambe kuKasikwerere ngoba utshengisile ukuthi yena it's either it is way or in no way so abantu ngesizathu sakhonoko babe besebesithi hayi engxenye abangamkhetha uzabalalela yena utshengisa ukuthi ongavumelani laye akalasizathu sokumlalela it's either ulalela yena umndeni uyaphuma ungeyakho indlela kalandaba lakho
amanye amabandla afana labozaphu ehlulekile ukubhalisa abazancintisa kukhetho lukamongameli ngoba athi akalayo i-$20,000 edingakalayo kambe kumele kwenziweni kahle kahle efuzwayo ukuze ukhetho kungabi yinto yabantu abale mali kuphela
kulusizi ukubana isitlagi seZimbabwe abantu abasilwelayo beleli one man one vote lokuthi labangalalutho bebe ngabantu abathole i-representation the stag has been commercialized abantu basela ize ngoba ongalalutho ukuthi ukuthi ilizwi lakalisaziwa imali leyo ebhadalwayo iningi kakhulu endakula justification ukuthi ngeyani is just to separate abantu siyakwazi ukuthi abantu kathesi abasezihlalweni imali eningi abalayo bayithole ngobuswela ejeni inhlesheni ozamela abantu abadubekayo akasoze yenelisa i-20,000